Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla siku 27 hlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa wobulawayo abopha izikliwe ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change.
Set up a constitutional sort of commission during one of the vacations or holidays, and Alex Magaisa was one of the people who was actively involved with kwakhe isekelo sombuso sechayizet.
Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu oyelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo.
Ngoblessing ali kusegcekeni wayelilungale twele TRC ikhophela kade nyamalele yithesasemdinga nje TRC kambe ngawaye kumasele ezani uphi wayekhangayisize labo bemdinga ukuthi senyamalele sethinjwe ngelinye ilunga lezani uphi.
Iziphathamandla zebandla lezani PF ezazisomisela imuli yakumoblessing ali emanyame etshitungwiza ezimbili kubikwa sezifile. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa kobulawayo abikwa ebophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma namapolisa ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba lokuthi ababuchiweyo laba bangaki iyehlule. Kodwa imbiko esiyitholileyo ithi ababuchiweyo laba balakho ukumiswa emthethwandaba ngasiphi nje isikhathi. UDube wangenelwa izikliwi lezi emzini wakhe elobhengula ezamhlasela ngenkemba qede zathathela umkakhe imali engange US$25. Kodwa bakhona abacabangela ukuthi engaba wabulawelwa ezombusazwe ngoba ethiwa ngomunye wabaphathisa kakhulu ukuncedisa abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuyavota ngobunenge. Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Izolo kwenziwe isikhumbuzo sikaMagaisa eHarare obhubhele kwelengilandi mhlazi ku-5 kuyona le inyanga ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Inidoda!
Bekulezihlobo abangane labanye eHarare Showgrounds obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagaisa. Abanye abavalelise uMagaisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-TRC owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhuchamfundo iBhomandaza, usikhuchamfundo Love Mo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla lemabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magaisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Pazo uyashoko renami takanzwa kudzamirwa zvikuru naizvozvi matundundumu munenge mune matombo taraskirwa negamba.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magaisa anga asina chigaro but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
Uchamisa opinde wati
munhu akanga ataura nyaya yakati ngatidarwe because nyaya yamanational events we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho kwafunda khona uMuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta api constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved. Ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitsha i-UZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese, okubandla le-Labour Economists and African Democrats, uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party, sikhala nje labo. Bonke bokwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi, kasikhaleni silethemba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekuyenziwa i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabenhle yabenamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athina siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nga ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika-17 othi fundani ukwenza okuhle, fune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila, ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla lezano PF uthi
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala umele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho ke nxa mina ngukhangele ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakho selidlalile. Wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye, kodwa yena usekuqedile okwakhe kulo mhlaba. Ngalale ngokuthula.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo, wake wasebenza ehofisini waye ngumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zebandla lezanu PF ezimbili esabelweni seNyatsime lapho okwabulawa khona umlandeli webandla le-CCC uNkosazana Moblessing Ali zifile ngendlela ezisolisa abanengi ngoba zingaqedakali. Esinye salezi ziphathamandla umnumzana George Murambatswina ngomunye wabazama ukuvimba isililo sikaNkosazana Ali ukuthi singenzelwa eManyame. Esinye njalo esiphathamandla nguTina Gweshe. Iphephandaba leHerald lithi uGweshe ucatshangelwa ukuthi wafakelwa ichefu ephathini. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala, ovalelweyo ejele sikhuluma nje, wafunga wathi ababulala u-Ali bazafa bephele du ngenxa bengaxolisanga. Ibandla lezanu PF kodwa lona lithi u-Ali wayelilunga lebandla lalo. Kodwa abe-CCC bayakuphikisa lokhu besithi u-Ali wayengumsekeli oqotho webandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ukansila webandla le-CCC, endawonye lomnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla lezanu PF bekhangela udaba luka-Ali lokuthi konakala komnotho lokwephula kwamalungelo kaZulu kuhamba njani elizweni. UChuma nguye osungula lingxoxo.
Uma Blessing Ali i-evidence ikhona lona wayelilunga lezanu PF ngoba thina sinento engama-cell registers lawana nabekudlulisa kona umuntu nxa elilunga lethu. Ukhona kuma-register ethu and lapho into esenzakala konke lokhu senzakala bakhona babekhona ebhawa ukuthi bahamba njani. Koke sebenzi labantu abalaba bangaba ngabe sekubanga kumbe kuthi injana le ebangwa kube luthando bewini izamthethi neyabithi ngena ngathi khona pha. And umuntu owabulala uma blessing phansi siyakwazi ukuthi ubanjiwe kanti sikhuluma ubupolice custody uwa appear ngabi ecourt. So konabo ke ama-human abuses angathi and ukuzikhangela u-honorable Sikhala lo honorable Sithole babaphume emgcekeni kanti sikhuluma so u-honorable Sikhala ebevele out ku-bay from i-high court iyamtshela ukuthi kona ungasandlalela ku-social media usenza izinto zona lezo zenzayo but now uthi ubonile umuntu lo i-defiant kumbe ufuna uphuza i-point kumbe ufuna ukutokonya ngabomo usiyabuyela aphume ku-social media freedom violence.
Nanso Baba Ndlovu.
Amo blessing ali kusegcekeni wayelilunga le toilet triple C yikho phela wathe nyamalele yithetha semdinga le triple C hambe ngawo ayekumasele ezanupif wayethaza ngesizwe laba bemdinga ukuthi senyamalele sekuthinjwe ngelinye ilunga lezanupif kusegcekeni kusegcekeni nje lokho lapha sebekwenzayo ukuzama ukuvala bese besithi hayi wayelilunga labo ngoba phela abantu bexotshiwe bashiselwa imizi khona ngale emfeni ke kuzokhalela umo blessing ali lokho kumgceke uma blessing ali belilunga le triple C simdingileke sethunjwe ezanu PF wabulawa hayi kucacile kumele ukuchasisa ukuthi laba abathiselwa imizi bathiselelwa imizi njalo kwayi futhi sebephinde kwaba yibo ababotshwayo kuyibo abathiselwa imizi abayenzelwe isihluku esinjalo yikho sikhuluma khona phela ngelungelo loluntu khona lapho ukuthi hatshi kalikho le lawyer elimele uma blessing ali selibotshwa kumele asole ujob Sikhala mele angathule phela ngayebona ukuba kusenzakala kumele asole ngoba uliloya umele emuli yako-blessing ali uthi hhayi kwenzakalayo kakusikho la malunga e-triple C sechisela imizi kakusikho kumele akukhulume angesabi ukuthi sengaboshe botshelwa ukuthi ukhulume iqiniso.
Baba Chuma, nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka 2023
ngingakaphenduli konabo ngicela ukubuyela mbindela emuva enkulumeni kamali mami lapha ngendaba kajob Sikhala umo blessing ebesebenza ekutinza municipality ngayo walimali emsebenzini wathi ukuthi kona athole ukuthi na angathola ndela uncedo lokuthi kona amelezi kazange athole igqwetha umo blessing kazange eseseraide ephila edinga uncedo olwegqwetha ojob Sikhala abekhona wayengu-MP vele kwabana bayani umsiza namhlanje ujob Sikhala sekena usengomuntu osekhulumela umo blessing useligqwetha nabomo blessing ngaliphi. This is all about politicking. Then we just get a certain share there, we certainly get a good level of Kumangai. Almost to the local corner, Elizabeth. You wish to almost young, you to Wong in the moon of the Lucas via Bush. Unfortunately, as you do, the same Bagra, you delay in Ukraine, that's a Russian. No one can even call him at it. Cooking oil to be done in Lago. It's more $7-$8. Joe, $7-$8 lap is about. If we equal in the corner, Joe, a lap equal in the so. So singuzuhlu somkeni kodwa abantu beZimbabwe abamkodwa bangubona bakunazelwe uhlungu lombuzela ngapi yeyo obusobuswe impi eUkraine laseRussia siyabubona kodwa vele thina bese siphakathi kokunye uhlungu obuswe ngamadoda labo mama abasukuma bethi emakhiweni fanga lo pressure fanga mu sanction abantu behlupheka siyabubona yikho bonke bona come 2023 abantu bazasukuma futhi bethi ya sina sisekela iqembu elima lati noma kuhlungu yibo nje kunama-career politicians basihlupha omalume laba avele bezifuyile hhayi abahluphi laba ngoba bakwazi ukuthina ngakho and ngifuna ukumlanda emzini umalume sifike sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumtshintsha one day uzathi umfono sithi Baba Ndlovu sifuna ukuthi sikuxhumazele ezanupf bathi hhayi nami sengiwezanu pf
naso Baba Ndlovu akuyiphethe
hhayi nguthembisa umzukulu ukuthi sithi bhabhayi iZANU-PF kumnyaka ozayo. Abantwana beZimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho-ke balubona uhlupho lukhona elizweni. Sebehlupheke kakhulu, sebefuna ukuthi bashintshe isistimu yonke ka-one. Ngoba iZimbabwe isifana nendlulana oyithenga ivele mangobongobo. Ufika uyidilize uqalise kutsha ku-foundation lapho sifana nomuntu othenge nje isipesi esingathi thina uthenge isitendi kuphela.
So that's when over all the system yonke kungena elinye ibandla. Sibanenge amaZimbabwe after sitshintshe kungena abanye. Sibone labo ukuthi bazethuleka nabe ngesileka abatshintshe labo kungena abanye sintana obuningi bethu. Hhayi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa yumbe ibandla lilodwa lokho kubulala umnotho bedinga ama excuses.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukansela webandla leCCC ubexoxa indawo enye lelunga lezana uPF umnumzana Joseph Chuma belo ntungameli inkomo weStudio 7 Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi abantu abatholakale befile kwelinye ibhawa emzini we-East London kwele South Africa abedlula amachumi amabili 21 baleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelichumi lantathu 13 lelichumi lasikhombisa 17. Imbangela yemfa yabo ayikayazakali. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwenza umhlangano lentathelo izindaba eHarare ekuseni lamhlanje. Umbiko wethulwe lugatsha lolu awuyazisanga ukuthi uNcube uza kwethulani emhlanganweni lo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, 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 salibonani lonke basakazi bethu esibathandayo abethula indaba zinjalo, balaleli bethu esibathandayo abalalela uhlelo lwe-Studio 7 basiphathisayo ukuthi sihlale sikhona sisizwe imfihlakalo yonke yomhlaba. Kake mbonge zonke inkulumo engizizwa ezikhona. Ngilalela indawo ezimbili okhulume kobulawayo emelele i-CCC lokhulume sebhinga la emelele iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ngamajaha lapho, vele amajaha kunjalo. Nakubanga inkazana vele kule ndlela ezinjalo, kodwa ke ngizama ukuthi ngugqugquzele ukuthi ungananzelela eSouth Africa kwasukuma ama-youth wabuya umbuso ezandleni ezilungileyo. EZambia kusukuma ama-youth kwabuya. Lingalinda thina abadala sesiphelelwe ngumphako, thina sisalapho esingaya khona, asisela ngenye indlela, sesilinde nje ukuthi ukufa kuphela. So ama-youth lingasukuma 2023 likhuphi ilizwe lele lokho belikhomenta labo balikhomentayo ngemva kwe 42 years lisehluye kuphuma edakeni. Libone ngani imoto ingabhajwa 42 years phakathi kodwa libona nikhona izavele iphume. Sesithi siyikhala libonele khona bobu yehlulekile. Behlulekile laba, hhayi isekhi yonke le baphoza imadlanyana nje kuncane ukuthi hambi yekhuluma uthi akusiqiniso, akusiloqiniso. Iqiniso yikuthi hhayi ababusi abakudala behlulekile. Kade lizwe abanye abantwana abahlakaniphileyo bathi bona umbuso kaSmith wawungcono kulalowo khona kathesi. Ilona qiniso le ukuthi kaSmith wawungcono. OkaSmith ongcono kakhulu kakhulu ngoba le mgwaqo ukwesebenzisa umgwaqo kaSmith osowayezigambagamba lokumgwaqo kaSmith. EGoli kulungiswa kusakwamalanga lokhu umgwaqo ungavelwe lephodoleni lodwa vele kuyabademonstrate kuhle kulaleso kulungisiwe. Lapha hhayi akulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu. 2023 asivaleli ngebheji kuphela, kungena iyouth sakane youth ochamisa bonabo labo sibangelizwe labo umqondisi basesebatsha. Choyisani bona khonapho liphumise zonke inkangara lezi izindala lizasela umsebenzi yesu. Ngiyabonga
bazakazi be-Studio 7, sanibonani. Ngicela ukungazichika mani kingiphawule nje ngento ezenzeka elizweni lakithi. Engakubeka nje ngokuthi iZANU-PF amazimbabweni ayihloniphile, babanika ithuba 42 years yonke amazimbabweni elekhe enika iZANU ithuba ukuthi maybe izashintsha izinto, izazitshintsha izinto, kodwa ihlulekile. Now i-time ukuthi iZANU-PF ikidedele abanye, sibone ukuthi bona labe bazongena bazoyenzana, ayikho yini into abangayizama ngoba iZANU-PF ihlulekile. Siyakhumbula 2009 kumbusolwana okwakubanjiswe, izinto sazibona zitshintsha kubanjisweni. So kukhomba khona ukuthi iZANU-PF yona iyodwa umbuso iyawo ihlulekile. So ayikidedele leli liqembu elitsha eliyilo yayibambisane nalo, ngoba vele yilo lele yayibambisane lalo ngomu 2009. Noma selatshintsha igama kungaseyilelo gama, kodwa kusala kuseseyiqembu eliyi-1. Noma sokwashintsha kumbe umholi, kodwa kuseseyiqembu eliyi-1. So iZANU-PF ayikibadedele bebuse labe bebodwa. Sibona
bona ukuthi bebodwa bazoyenza siba abaphiwe nje 5 years nalesibone ukuthi bazoyenza bazoyenzani bona ngibangeke bazame na ngubizana uPF isekho into engabisa iyenza ichance bayiphiwe yonke baloke bayathembisa manje abasela nanje nama ideas ukuthi bangatshela abantu bethini ngubisikade basiphiwe sonke kodwa nje basenzela phansi singamaZimbabwe so now izana uPF time ukuthi udedele abanye njalo sicela izana uPF ihloniphe iconstitution ihloniphe amalungelo abantu namapolice aseZimbabwe amapolice akithi abayekele ukusekela izana uPF nezekhe ayekele ukusupport izana uPF abasupport amaZimbabwe ngoba izana uPF asomaZimbabwe maZimbabwe ngabantu laba abavotayo amaZimbabwe so mapolice zekhe judiciary abake bezama ukuhlonipha amaZimbabwe bayekele kubaleke besekele izana uPF ngoba izana uPF isiyehlulekile ayiphume embusweni nje ngokuthula idedela abantu ngiyabona
sanibona abantu bayithi linjani ngezindawo ngezindawo hayi kunalezana uPF le siqala ukurobha abantu emakhaya lapha tshela abantu amanga ithi khona kune tournament yebhola yona ikwazi ukuthi izonikeza abantwana abancane utshwala sihamba ikampeni ngotshwala izana uPF alesi zehluleki lesi why bengayenzeli abantwana ama-youth imisebenzi kanti ukuthi khona bebanikeza utshwala mahhala utshwala buyenzani utshwala buyini ebantwaneni abancane utshwala yini utshwala utshoni utshwala kanje zikhampeni ikhampeni nangotshwala berobha abantu langotshwala bafundisane abantwana hhayi lezi zehluleki zizalo lezi izehluleki kazirobha abantu lapha emakhaya zinikeza abantwana abancane utshwala bakhampeni angotshwala kahle kahle hhayi laba abantu laba seku-right laba vela kusela muntu obafunayo abantu bezayo kambe unganikeza umuntu utshwala umuntu engadlanga ukwazi ukuthi umuntu ulambi kasebenzi uyemnikeza utshwala mahhara ukhampeni ngotshwala utshwala bathathe bephuze kodwa bengabavotile abantu bezayo seberobha abantu nezinto ezingelangqondo angeke ukhampeni ngotshwala hhayi loba sekuthiwa yikukhampena vele obvious laba abantu okusela muntu obafunayo xa bengase abarobhanga abantu ngaleyo ndlela ukuthi bethi kule bhola beqede benikeza abantu utshwala ayikho indlela abangakhampena ngayo akula muntu obafunayo lapo akula muntu ongafuna udubo olufana lwezana uPF laba vela kulantu yonke indawo onto bakhathele ngezana uPF sebeze berobha abantu bebarobhe nangotshwala ama-youth istenti kube ngabadingela ama-youth umsebenzi dani beyekele lokhu abakwenzayo lokho
livuka njani kustudio 7 mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ebeyikhuluma ngumnangagwa umnangagwa mayezothi ukufa komuntu yi-stage manager angazi ukuthi uzama ukuthini uzama ukusitshela ukuthi nguye obehind le nto ngoba ngabe ayisikho ngabe uyakusola kakhulu lento ngoba lento eyenzakaleyo into embi kakhulu engafanele iphinde iyenzeke kodwa into ayikhuluma ukukhuluma nge-violence azumnangagwa mina ngazi ukuthi umpresident onjani mina ngazi ukuthi abantu bezana uPF vele bona umuntu vele othe esuka endlini yakhe kuthiwa kule election ethi voter evotele umnangagwa ngumuntu ocabanga kanjani umnangagwa ikhanda lakhe alisebenzi umuntu olekhanda lingasebenziyo le zinto azikhulumayo azitshengisa ukubana ukulungela ukuba yi-leader yelizwe
livuka njani endaweni zonke kakhulu kesiphinyelele abasakazi be-studio 7 siyabonga siyalibonga kakhulu ma-studio 7 basakazi siphinyelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli bonga kakhulu u-ED Mnangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu elenilokhe nihlelini lami esigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha lamadedi konke lokho uhulumente usecwetisile eminyango yama-ofisi ake ukuthi abantu bathole lezoncwadi asambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumente uyakhampena uhulumente mne noma ekhampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumente ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama-1 5 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obe kuzima kakhulu kini ingakwadi ngizakuqalaphi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzela ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma sozezimvotele yena kanandaba nakho yena uvule ukuthi sibe lezincwadi zethu asambeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asambeni kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe uba Mnangagwa asozabuye ezokuthathela isithupha sakho kodwa okusala zabule sithupha sakho siyabonga asambeni ngobuningi bafowethu ba-ofisini siyelanda iy'ncwadi bakhaya khona ngapha ekhezi ekhezi bali beula khona ngapha mapheula hambane hambane uhlelo lwezwa khona manje kungakabi lansuku ezingaki lungiselelana ukuthi kuhambela kubo council lebuza ukuthi ngadingakalana ukhansela lungisele kade hambane bafowethu abogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakungwenya lapha ewhatsapp ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimbabwe ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ma-studio 7 amen
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Uzulu welemelika uqhubeke etshengisela phezu kwesinqumo sokuthi abesifazane abazithweleyo abasavunyelwa ukukhipha isisu. Abatshengiselayo laba abaqale ngolwesihlanu ngemva kokuba idale lomthethwandaba ophakemeyo iSupreme Court lesule umthetho othiwa Roe versus Wade obuvumela ukususa isisu nxa umama okhulelweyo engasasifuni ngezizathu ezimbalwa. Kwamanye amadolobho abalisa eNew York leArizona kuqhamuke udlakela kwabotshwa khona abanye lanxa endaweni eziningi bekutshengiselwa ngokuthula. Kolunye udaba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jabu Nyathi ongomunye wabaphakathi kokuzama ukubuthelela imali yokuphathisa iqembu lamantombazana elifuna ukuyadlala umdlalo wenguqu kwele India kuyona le iviki
awukathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le hayi amalungiselelo asephambili sibili sebewenzele sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona badlala imncintiswano ethize sekusele nje okuqakathekileyo kathesi okuqakathekileyo esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo ukuthi bahambe baye emdlalweni le bengingakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani kumbe ukuthi sizakudlani kumbe ukuthi sizalala ngaphi so kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala kodwa uma siqeda lapho siza kudlani kumbe uma siqeda lapho siyalala khona siyabe silala nga-4-4 or siyabe silala siminyene sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu yinto esiyiswelayo siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa eyokudla leya lapha abazahlala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal kujnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Ukuthi belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172 bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172 siyabonga
Siyabonga lathi mnumzana Jabu Nyathi. Unyathi ke isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili ezazisomisela imuli yako Mo Blessing Ali eManyame zibikwa zifile kwisehlakalo esingaqedakaliyo. Amapholisa kobulawayo abophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change enlokitshini lelobhengula kobulawayo. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.